iyouth eseharvest house namhlanje ithi yona ifuna ukuthi kubanjwane kuye phambili kulandele khonoko kwabhalwa yini i-Supreme Court yokuthi abantu bonke abelizikhundla ku-MDC ngo-2014 balemvumo yokuhlangana bakhulumisane kwenzakale ukuthi kuze kube kwe-extraordinary Congress ngokubona mhlophe ukuthi abantu sebemhlanzile yena kasafuni sediliza ngamandla namhlanje amanye ama-MP ang-10 axotshiwe axotshwa njani khona umthetho ukuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale i-National Council i-National Council leyo efanele ukuhlala yiyonale ka-2014 hayi le ebunjwe ngukhuphe khathesi ngobe kakhuphe vele ayila quorum uma kuthiwa kuza kwenziwa i-Congress nge-2014 structures ukhuphe kasoze kwenze yedwa ngobe kala quorum abantu bakhe bathathu lakhathesi i-National Council yakhona elandela ukhuphe bathathu ngumonzora ngukomichi lomjuri uma sebebhidlize phela i-MDC Alliance besithi yangena kabi kuma-election ka-2018 kutshengisa ukuthi ama-election wonke ka-2018 ngakhansilwe kubuyelwe emuva thina sadlula ku-nomination court
ukukhombani okwe-nomination court njalo inyathelo lele lithethwe ngabanye benu lingabe lisitsho ukuthi aliseyikubambana futhi yini njengalokho okufunwa ngeyinye intsha yamacele womabili
i-nomination court is equivalent to the high court kuza kuzala nkomoni uma abantu abayilekthwa yi-MDC Alliance sebexotshwa sebephiwa ukhuphe lomonzora mahlabe zulu ingqobe ikini lizavothela na abantu ababhidliza amaphathi enu lizavothela na abantu abasebenza lezanu khathesi i-corruption igcwele eZimbabwe kule ndlala akula mali akula msebenzi akula sibhedlela akula manzi ngitsho eHarare ngitsho lakoBulawayo kodwa ke abantu bathi hayi akula crisis senza siyaphambili yimhlolo yiyo icrisis ephindwa ifezwe ngumonzura lokhuphe ukusixotshela ama-members of parliament akhethwa yini mahlabezulu siyabonga isale yimu Felix Magalama fasibanda ijazelindizayo.